inyathelelelo siyalizwa sibili kodwa okuqakathekile yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo ngoba sonke siyakwazi ukuthi amapholisa kuleli lizwe ngamapholisa ahlonitshayo ngaphandle kwamanye amazwe benza umsebenzi omangalisayo kodwa udubo olukhona yikuthi bangabuya ekhaya sebefuswa ukuthi benze intando yezahani so esingakwaziyo lapha yikuthi bazanelisa yini ukuthi babophe abantu abalodlakela ngoba sonke siyazi ukuthi abantu abaqala udlakela izani sikhuluma sinjenje emaphandleni sokadeploy amasotsha angu-5,000 so umbuzo esabe sesizibuza manje ngokuthi kanti masotsha asedingani-ke emaphandleni wona kumele bahlale emabharakini ngoba umsebenzi wabo kulondeleza ilizwe leZimbabwe hhatshi ukuhlukuluza abantwana besezimbabwe hlukuluza nje ngokuthi izano iyabe sibatshele ukuthi benze njalo
ngezinye indlela akaliboni yini imithethwandaba le isebenza kuhle mpela ibajezisa labo abezanu PF abangatholakala besephula umthetho
thina esivela khona khathesi ukuthi esifithi thina singatshaji ngebandla le-MDC kodwa ngubaba advocate Amisa ngahamba emaphoriseni sithi siyaripota ukuthi sitshayiwe yithe sasibutshwa omasitshaya babe yibo thina esibatshayileyo so sizakuma sike sibone ukuthi njengoba kuthiwa sokule nguquko sokuzaguquka yini emakhodi yini sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC lo daba lethu olusemakhodi ngalini sikhuluma kunjenje so sifuna ukubona-ke manje ukuthi bazakupha omantshi ithuba lokuthi benze umsebenzi wabo ngendlela umthetho efuna benze lowo msebenzi lapho esesizakholwa khona ukuthi hhayi kuyathembisa ngoba kakhathesa izanu phela iyandisa ukuthi imali isemgwaqweni itshengise ukuthi ifuna ukuthatha isandla sokudla lapho ifuna ukukhonisa iyakhona kodwa wena ungele ukunanzelela unganyadelanga amabreki uzayibona isiqansa futhi sesiya phezulu so sizakholwa sesibonile umsebenzi wangkhona usuyenzakile
ukhuluma ngamasotsha elithi athunyelwe yizanu emaphandleni kodwa liyakulandula lokhu leli bandla lithi akulanto enjalo likhuluma njalo njengoba liyakwazi ukubana lizanqotshwa
hayi kasikhulumi ngento esicabangelayo umkhulu wamasotsha waphuma ikhuluma njalo nje akulotshiwe kulembini ayisithi sakukhulumayo silandela kwakhuluma nezinye zenkokheli zabo kodwa esikutshoyo yikuthi kanti kambe njengabantwana basezimbabwe sizahlala sihlukuluza nasisodwa ilizwe lichitheka lisenzenje sisithi sifuna ukuya ngaphi sitshiyelana abantwa bethu
ukuze ukhetho luqhutshe ngendlela lani lizizwe likhululekile ngoba esikhathini esiningi landukugcona ibandla lezanu PF kuyini elingabatshela khona ukuthi hayi zanu sifuna lenze so ukubana lathi sizizwe sikhululekile njalo ukhetho sivuma ukubana hayi luqhutshwe ngendlela ekhululekile
njengebandla thina le-MDC sesaluloba ugwalo salulebeluzeki sikhala ngendaba esithi khona ngama-electoral reforms nizakupha umzekeliso khathi sikhuluma kwenjenje kuqakathekile uma sisiya kukhetho kudlathi lanxa sihamba sikhululekile ukuthi sikhuluma ngama-ballot papers lapho iphepha langikhona elithengiweyo lithengwe ngaphi ngubani njalo ozaprinta lawo mabhaloti ngubani ngaphi ngoba lathi kumele sikwazi sibone kusenzakala ukwenzethi sibekwazi ukuthi ezinye izinto esizizwayo ezenzakalayo nxa kuprintwa sibekwazi ukuthi siyazenqabela sizithini nxa seliprintile ibhalot lona lelo ligcina ngaphi ngubani njalo kuprintwe amabhalot amangaki sikhangela abantu bahambe bayarejista nxa singangezile kungezelele ngenani elinganani ukwenzela ukuthi nxa sesiqedile akulazokuthi thina siprinte amabhalot ayi-8 million uzokuthi awuvota abantu abangu-15 million yizo zezinto esifuna bazazi kusenza ukuthi zimi njani ezinye zangkhona khathesi sikhuluma kule voters roll kumele siyibone ukuthi bona laba abantu esithi abarejistileyo yibo yini abarejistayo ngendlela okwenziwa ngayo amabhizara le nombolo esaziphiwa yizeki ezazikhombisa ukuthi endaweni enje kurejista abantu abangaka endaweni enje kurejista abantu abangaka hayikhona ukuthi sithi vumbuvumbu sithi siyavuka sizokuthiwa lapho kwakurejiste khona abantu abayi-500,000 sokurejiste 1-2 million barejiste nini yona izeki yangkhona sokuphonga ukuthi gaga so bavule mini bengatshela ngizulu ngoba kathi sinesikwaziyo wonke umuntu ongarejistanga kumele ahambe emahhofisini awezeki kakuhlele lokhani ukuthi izeki yalanda abantu so laba berejista isikhathi bani ngaphi ngezinye zezinto esinibazazi zonezo so nibangasinika ivoters ro sizanelisa ukuthi sibone ukuthi uhamba njani njalo sonke siyazi ukuthi ngesikhathi zirejista kwakuthiwe khona siyasebenzisa isithupha kumbe ama-passport so kumele sibekwazi ukuthi ama-passportini laba bangaki yiwo yini ama-passport nalawa okuthiwa arejista ezithupheni yizo yini so kumele basinike ubufakazi bona lobo abathi bona bangeke basike so ngezinye zezinto kumele sibabona ukuthi bayazintshintsha so nezo bangazitshintshanisa besikhalelana